ucwaningo lolu esilwenzayo lususwa izinto ezimbalwa. Okwakuqala i-infrastructure, izakhiwo zezindlu zezikolo ezababalisi labantwana. Okwesibili sikhangela iholo lezisebenzi ikakhulela ababalisi, lelo ke vele seliyinhlekisa Christel isikhuluma ngalo. Ababalisi sebeze besedluzwa ngongabantu okuthanyelayo ezibhedlela, ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo. Okunye sikulandelayo sikhangela i-pedagogy. Nxa sikhuluma i-pedagogy sikhuluma ngokokufundisa ababalisi izinga labo. Nxa sikhangela i-training zabo sikhangela i-competence based curriculum. So kule mkhandlu omkhulu ababalisi sebesilela. Sibuye sikhangele i-urban rural divide, indlela izikolo zemaphandleni nxa uziqhathanisa lezakoBulawayo akufanani ngani ngamazwe amathathu. Ngoba ezinye uzathola kule sakhiwo esisodwa, ezinye kuvele kungela sakhiwo, ezinye zifulelwe ngotshani, ezinye zilama-tiles. Ungahamba kubo Harare uye kubo Girls College koBulawayo izikolo zilama-tiles, kodwa izikolo ezibhalwa izimseki zonke. Sibuye sizokhangela okuthiwa i-gender disparities, lapho kulokunakanela ukuthi kusaselabanye abangcono ikakhulu obaba, kuthiwa balamathuba angcono kulabo mama. Uthole kwesinye isikhathi umuntu ongumama nxa engumphathi obaba ubakhangela ngenye indlela, lanxa ubaba engayenzanga lutho kuyabe kusothiwa uyanidelela. Kumbe ubaba laye nxa ekhangela umuntu ongumama ethi alo, ubone ngathiwa ngiyamdelela, uyangibuluzela. At the end of the day kugcina sokungasasetshenzwa kuhle ngoba lokhu kusayeyiswana ngobulili.
Kuyini okunye elikukhangelileyo kucwaningo lwenu lolu?
Okunye sikukhangelayo sikhangela izikolo zona ngkwazo zisinikani, but okukhulu sizama ukukhangela i-budget. IZimbabwe yi-signatory ye-Dhaka Declaration, lapho kuthiwa khona i-budget ye-education must be 20% of the national budget. Nxa sikhangele yethu iyabe ikhatshana kakhulu. Kwesinye isikhathi nxa singaqhathanise ka-2021 uzathola ukuthi sasinikezwe 11 votes. Ithesi siyaphuma yaphuma isiyi-less than 11 votes, ngabona kwaphuma 9 point something. Imali leziyana yizo eziyenza uthole emakhaya kubhadala ifees ezincuncu, emadorobheni kubhadala inkalakatha zefees, kuma-boarding fee schools kubhadala inkalakatha zefees. Kukanti sona isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi education must be state funded. Inzira Masanga yancedisa uhulumende ukwenzela ukuthi angaqambela abantu amangathi kala mali, yathi kakufonywe into okuthiwa i-education equalization fund. Khangela ama-resources, i-diamond lonele litshontshwa every day legolide, izihlahla thina esilazo ngapha kubolupane, i-coal esewange, kunengi okukhiqizwayo okungekuma-national resources. Esikhangelela ukuthi nge-education equalization fund kuyabe kuthathwa imali ezancedisa kwi-education ilinganise izikolo, ikhuphule iholo lababalisi. Konke lokhu yanayikho kusenze njenge-athuzi saze saphuma lalolu cwaningo esilalo. Esikhangela ukuthi nxa lusiyaphela ucwaningo lolu luzasinikeza indlela yokubisela isithunzi semfundo yeZimbabwe, yokubisela isithunzi sombalisi. Kuyangisa njani ukuthi uhlanganele wawozigeli ekhuluma lo nini umzwe ethi ngikhola imali engcono kule kambalisi? Uyazi njani imali kambalisi ukuthi vele ayikho ngcono? Sikhangelela ukuthi ngemva kwakho konke lokhu nxa singathola uhulumende olalelayo, njengoba upresident esithi uyalalela lanxa kungela muntu asemlalele, avuke enanzelele ukuthi thina ababalisi njenge-athuzi eyethu injongo ikuvuselela imfundo yeZimbabwe, ikuvuselela isifundo sombalisi. Kakhulu sikhangelela ukuthi umbalisi avuke seholi $540, angadubeki ukwenza into ayifunayo, angayihluleki ukuhambisa umntana akhe esikolo. Abantwana bababalisi basebefunda ezikolweni lezo kuthiwa ngezemakhaya, kunzima ukuthi umbalisi ayefundisa umntwana ebhodini, pho izikolo ngezani?